Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7. Namhlanje ngolwesithathu ngokwenkwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi bavotele amalunga ebandla lakhe leZANU-PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe awebandla eliphikisayo LCCC.
Ungakuhluza kahle ukuthawulwa ngobabuthamisa ulwela idemokrasi kumbe sesingathi ngumbusa kahle elizweni laseZimbabwe.
Ibandla eliphikisayo LCCC selethule iziloyiso ezingamachumi amabili elithi zizafezwa nguhulumende walo phakathi kwensuku ezilikhulu zakuqala nxa lithela votelwa kukhetho oluzayo langena embusweni. Abenkampani kahulumende eziwa izolo bazise ngokwengezwa kwentengo yamafutha ezimota ngedola leMelika, kodwa yehlisa ngentengo ebhadalelwa ngemali yelizwe eyama-RTGS. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe leZANU-PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe awebandla eliphikisayo LCCC, esithi ngoba ehlala ethembisa ize iminyaka yonke yokhetho kungelanhlelo zentuthuko ezilenzayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngucweleyo.
Bekulenkulungwane zabasekeli beZANU-PF abakade behlabela begida bethakazelela ibandla labo egcikeni leRobert Mugabe Square eHarare. Ekhuluma kulumbuthano, umongameli Mnangagwa uthe lonyaka ibandla lakhe leZANU-PF lizanqoba okungathandabuzwayo emadolobheni okonke lasemaphandleni.
Kasiba kipeni e townhouse kabaphume kuma constituencies wonke. Ngitshele umgcini sihlalo weHarare ukuthi sifuna ukunqoba endaweni zonke eHarare.
Umnangagwa uthe ibandla leCCC galilambali elizwe esithi iZANU-PF yilo lodwa ibandla likaZulu weZimbabwe. Okungamazi aphikiswa ngomunye wabasekeli besikhulumeli seCCC umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kasazwisisi izinto ze technology okunye kuyamphica lokho siyamxolela ngoba kasazi ukuthi ufunani sephungu tatazila lapha lalapha yikho ke hayi umuntu omdala singamthini thina asihozani labantu abadala abantu yibo abazahlangana laye ballot box mhla ka 23 August 2023.
Khuluma kulumbuthano ozamela iZANU-PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uthabile ngokwenzakale kulomhlangano esithi uthole intshukuntshu yokusebenzela ibandla lakhe.
Ukwaqo siyayakha lama balls sisizidilanga 32 abantu lamanzi ahlanzekileyo lama gate njalo sisibisa ama transformer la ku digitalization ama wifi ethu asemaningi sibili.
Kulomhlangano ibandla leZANU-PF lamukele ababe kumabandla aphikisayo abagoqela owaye kubandla leCCC umnumzana Paddington Japajapa, ababe kubandla lePollard begokhelwa ngumnumzana Divine Hobe, omunye obe kulumhlangano uthe uzavotela ibandla leZANU-PF.
Ikakhulu ngathi indaba leyisukele uthinini asingenanga ekhethweni ngenxa yesizathu semali eyayiqanjiwe, kodwa sithe sesibona singangenanga kunjalo singenza njani ukuthi sidinge umuntu esingamsekela kulelo khetho olukhona. Sase sinanzelela ukuthi njengoba umongameli besivele sisebenza laye.
Lokho kusekelwe ngomunye osekela ibandla leZANU-PF unkosikazi Othilia Maphosa.
Ngikukhuthaza abanye abantu ukuthi babuye sibambane siyakhilizwe lethu. Ilizwe lethu aliyakhwa ngamakhiwa. Amakhiwa sayakhipha ukuthi thina senze sikufunayo. Ngabantu bayakhumbula ukuthi kufirst sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe. Ekuma sababa sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe. So kumothi sithi phambili eZANU-PF. Sithiye kunyama branches okungelancedo. Thina salilweli ilizwe leli because sisiza ukuhlungu.
Umhlangano namhlanje ube ungowokuqala edolobheni leHarare. OZANU-PF ukukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende kanye nomongameli welizwe. Umongameli Mnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe useyenze okuningi okugoqela ukulungisa imigwaqo, ukulungisa igceke lendizamtshina leRobert Gabriel Mugabe International Airport lokunye. Uthe uzulu weZimbabwe kaselakho ukufa ngendlala esithi uhlelo lwefumvuza intwasa luzaqhubeka phambili nxa enganqoba isithi luzasiwa emadolobheni njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka edinga abangane baphandle kwelizwe esithi amazwe angentshonalanga kumele akhiphe izijeziso zomnotho. Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Chamisa ubesenkayi laye ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kwebandla lakhe kukhetho lukamhlaka 23 linyanga kancwabakazi. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo eleCCC selethule iziloyiso ezingamachumi amabili elithi zizafezwa nguhulumendo walo phakathi kwensuku ezilikhulu zakuqala nxa lithela votelwa kukhetho oluzayo langena embusweni. Izloyiso lezi zigoqela ukukhulula bonke ababotshwe ngezizathu zombusazwe abafana lomnumzana Job Sikhala, ukumisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngenxa yokulahlekelwa kwalo lihlonzi, ukwesula imithetho emibi ecindezela uZulu kanye lokwesula uhlelo lwecala kunhlelo zabantwana besikolo. Lokho kumunyethwele ugwalo lomhlahlandlela wemanifesto wethulwe ngumkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo izolo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ekolitshini leWits University kwele South Africa, uDr. Jethro Mpofu.
Ungakuhluza kahle okuthawulwa ngubaba uChamisa ulwela idemokrasi, kumbe sesingathi ngumbusa kahle elizweni laseZimbabwe. Kanti ke okukhona kuleliyana ilizwe asikho kuswelakala kwedemokrasi kuphela, ikuswelakala kwayo inkululeko abantu abathi liberation. Ngakho nxa iliberation ingazange ibe khona, okutsho ukuthi nxa ungaqeqeqanga umbuso le system ebusayo, kuzoba nzima ukuthi izithembiso zedemokrasi lezi azenzayo zifezeke. Okufunakalayo ukuqethula umbuso waleli bandla elibusayo le system, okusho indlela ababusa ngayo, yiyo impi yakuqala okumele iliwe kuleliyana. Ungacethulwa lowo mbuso ne-system yawo, khona ke lezi zithembiso ze-democracy zingasezeka. Nxa ungacethulwanga angaze athathe umnumzana uChamisa, i-system ekhona izokwala, ama-structures amandla akhona e-power akhona azokwala ukuthi sifezeke izifiso lezi la izithembiso lezi ubaba uChamisa azibeka phezu kwetafula. Kumbono wami lo.
Asithi usenqobile uChamisa wangena mpela embusweni, uyiqothula njani isistimu okhuluma ngayo ukuze kube lenkululeko njalo afeze konke lokho akhuluma ngakho?
Kulo msebenzi omkhulu baba okuthi ke kuhlanyelwe kahle iconstitutionalism elizweni leZimbabwe, ngoba iconstitution ikhona. Kuyamele kubuyelwe kuconstitution ngeconstitutionalism ukuthi ilizwe libuswe ngokulandela iconstitution. Kube khona ke ukukhulula ama-courts, i-judiciary, kube khona ukukhulula i-parliament, i-legislature, kube khona lokukhulula i-civil service ukuthi ingabi khona emaphathini, kube khona lokukhulula i-security sector ukuthi amabutho, amapholisa, abesuphi, labo bonke nje abaku-security sector bangasebenzeli ibandla elibusayo, basebenzele ilizwe. Kuzoba yikho ke lokhu kukhulula sona i-state sokungalandela ke ukuthi democracy ibe khona ezweni ngokubona kwami ngaphandle kwalokho siyabe singakaqali.
Ukhulume ngendaba yesisekelo sombuso ukuthi kumele silandelwe. Ubabuchamisa ukhuluma ngokuthi uzaloba isisekelo sombuso esitsha. Into edingakalayo yini le?
Isisekelo sombuso sikhona. Okungekhoyo lisiko le esathi iculture yokulandela isisekelo sombuso ezweni. Kuzofunakala ipolitical cultural change ezoletha iconstitutionalism ukuthi ukhulumende labantu bahloniphe iconstitution. Ngoba iconstitution ikhona okungekhoyo iconstitutionalism, isiko lokulandela iziphawulo zesisekelo sombuso. Umsebenzi omkhulu okumele wenziwe lowo. Lokuthi ke ojaji lama magistrate bangabi ngebe bandlela ibusayo, amapolisa lamasotsha labecuphi bangabi ngebe bandlela ibusayo.
Lowo ngu-Dr. Jethro Mpofu, ingcweti wezombusazo njalo efundisa ekolitshini leWits University kwele South Africa. Ibandla leZANU-PF lona lithi alisoze lethule imanifesto yezithembiso zayo ngoba lithi imisebenzi eyenziwe nguhulumende walo eminyakeni emihlanu edluleyo iyazikhulumela. Umnumzana Sefia Kasukuwere sekweze amaphepha e-constitutional awe court ecela ukuthi umthethwandaba lo unqume ukuthi okwaliswa kwakhe ukuncintisa kukhetho lukamongameli lidale le High Court akukho emthethweni ngoba yona i-constitutional court ayikatsho ukuthi ngempela iyavumelana lesinqumo se-High Court. Amagqwetha kamnumzana Kasukuwere athethele linyathelo izolo ngemva kokuba i-constitutional court yale ukwamukela isicelo sakhe sokuthi ihluze udaba lona lolo olokwaliswa kwakhe ukuncintisa kuleviki. UKasukuwere uphikise njalo ukuguqulwa komthetho we-Electoral Act ikakhulu umoqa ophathelane lama-postal ballots. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele igqwetha likamnumzana Kasukuwere. Unkosazana Jacqueline Sande yena oqale ngokuchasisa okuningi ngokuphikisa kwabo udaba lwama-postal ballots.
Thina sithi is-SI 140A of 2023 eyaphuma lapha ngempela viki ngensonto sithi yona ayilandeli i-constitution yeZimbabwe. Thina sithi khona khona umthetho lo awumelanga usetshenziswe kuma-election la azayo mhla ka-23 August ngoba thina sithi umthetho uthi wona awunamthetho ozatshintsha i-Electoral Act ozasebenza nxa i-election isiqanjiwe ukuthi izakwenzakala nini. So thina sibona ukuthi lapha sebezama ukutshintsha umthetho ngemva kwe-proclamation ye-election okutsho ukuthi lokhu akukho emthethweni yinkho okusabisedaleni namhla ukuthi idale likhuluma ukuthi lokho okwenzakalayo i-SI le kumele isebenze yini kumbe hhayi kukhetho oluzayo kwenzakala mhla ka-23 August 2023.
Ithini leyo statutory instrument ungachasela abalaleli?
I-statutory instrument le ikhuluma ngama-postal votes ngoba ama-postal votes kwakumele ngabe sehanjisiwe ebantwini ngabe sehanjiswe lapha abafuna ukuvota nge-postal vote ngasebele ama-postal votes abo kudala kodwa ngenxa yokuthi kule ndaba lezi ezilokhu zihamba phambi kwama-courts constitutional court, supreme court line ezenzakalayo i-ZEC ithi yona yena ayisayenelisanga ukuthi ihambise ama-postal votes isifuna yena ukutshintsha umthetho ukuthi ihambise ama-postal votes la 3 days before ama-election. So thina sithi lokho akukho emthethweni ngoba umthetho we-Electoral Act ungatshintshwa awusebenzi nxa i-election date isiqanjiwe njengokwenzele lapha.
Isibona kulolunye udaba lapha angazi kumbe ludaba lunye kumbe lwehlukene lapho esibona ukuthi licela i-constitutional court ukuthi i-confirme ukuthi isinqumo se-High Court esokwalisa ubaba uKasukuwere ukuthi ancintise kasikho emthethweni. Ungasichasisela ngalolo daba kahle?
Constitutional Court abatshongi ukuthi bona i-Supreme Court umbono wayo uqotho hayi kodwa bathe indlela eze ngayo ubaba uKasukuwere edaleni le-Constitutional Court ayisiyo ngoba kuthiwa khona hayi yena ubefuna ngani uya-aphila uthi yena isinqumo se Supreme Court ayisizo. Nxa efuna ukuphila akabuye eaphila. Hayi ukuthi abuye sitocela direct access. Yinkho abayela khona ukuze udaba lolu. Akusho ukuthi yena kamela ngabe phambi kweconstitutional court. La kunjalo nje siyabuyela futhi econstitutional court sizafaka amapepa weappeal. Sicela yena iSupreme Court ukuthi sivumeze ukuthi siaphile sihambe phezulu kuconstitutional court ukuthi udaba lolu lizwakale.
Lokho liphezulu kodaba lokuthi ubaba kaSukwere avunyele ukuncintisa.
Lokhu siphezulu kodaba lolu sizabuyela kuSupreme Court siyecela imvumo ngoba ke nxa usuka aphila from eSupreme Court usiya eConstitutional Court uyacela imvumo yeSupreme Court ukuthi ngiyacela ukuthi ningivumeze ukuthi ngihambe phezulu kwezu udaba lami luye phambili. So ngokunjalo siyahamba thina eSupreme Court. Sizafaka ke isicelo sethu sokuthi basivumele. Sifake iappeal yethu eConstitutional Court. Nxa sesifakile ke sesibona ukuthi siyabe sokho sisiyaphambili ngodaba lethu ukuthi hayi uba uPresident kaSukwere ubengamelanga ayaliswe ukuthi abe khona emncintisane nokukhetha umongameli welizwe.
Unkosazana Jacqueline Sande ligqwetha likamnumzana Xavier kaSukwere ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7. Abenkampani kahulumende eZimbabwe Energy Regulatory Authority iZERA izolo bazise ngokwengezwa kwentengo yamafutha ezimota ngedola leMelika kodwa yehlisa ngentengo ebhadalelwa ngemali yelizwe ama-RTGS. Embikweni oyethulwe izolo ngabeZERA bathi kusukisela manje ilitha eyodwa amafutha awe-diesel intengo isiqonge isuka ku-$58 siya ku-$65. Yemali yeMelika kuthi intengo yamafutha yepetulo kulitha ngayinye iqonge kusukela ku-$57 isiya ku-$61 kodwa amafutha awe diesel intengo ehluke kuthi epetulo yehle yasuka kuma-dollar eZimbabwe angu 9.1 kusiya ku-7.3 kulitha. Singakayi kusigaba esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden weMelika usesayine umthetho owenza indawo eGreater Grand Canyon esigabeni seArizona ibe kuluhlu lwendawo eziqakathekileyo embalini yelizwe. Umongameli Biden uqoqa ukuya kwethekelela lomhlubulo welizwe oweSouthwest ekhankasela uhlelo lwakhe lokulondoloza ezemvelo, imizamo yokumelana lokungcoliswa komoya ophefunyulwa ngabantu kanye lokukhangela indingeko zabalwela ilizwe ama-veterans. Kunomuntu ongaqanjwa igama wasesigabeni seFlorida khonapha eMelika osethole umvuzo wamadola edlula ibhiliyoni lengxenye, i-1.58 billion, kuhlelo olwe-Mega Millions Lottery Jackpot olule nombolo eziqanjwe izolo ntambama. Lo ngumvuzo we-lottery wesithathu ole mali enkulu embalini yeMelika. ELeBotswana lithi liphakathi kwemizamo yokuqhatsha abasebenza ukupha izigulane imithi endaweni zokwelatshwa ama-pharmacist okuzagoqela ukudinga emazweni angumakhelwana afana leZimbabwe ngoba sebesilela kakhulu elizweni lelo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweLeBotswana.
Gogo base Zimbabwe abangaholi. So labo gogo laba benza umsebenzi wenzani bese bethunga amabhedi bathengisela wona bathole imali zokuthi bakwazi ukuthi supporta nabantwana babo nabazulu.
Ye singathi-ke baningi kanganani ogogo laba?
Sebebaningi manje sebe-150, 160 kuya ngalelo langa mhlawumbe yi-150, 170 abenza every day ejardini bezokudla benza nomsebenzi wezandla.
Ye umsebenzi wezandla lapha benzani akutshele sibili abantu ukuthi bathungani njalo kuthengiselwa ngapi?
Bathunga amabag enziwa ngamadithi. Bathunga benze ama wonder bag. I wonder bag ibhodo lokupheka ukungana gesi. Bayalenza leli bhodo badobe lokho sithi masiqeda kuthenga iTV noma ifridge okumhlophe. Bakugrade bakwenza impuphu. Mase bekwenza impuphu bakufake phakathi kwaleli bhodo. Kuzokwenza ukuthi upheke isisampu sakho half done. Ufake lapho emsebenzini mawubuya sivuthiwe siyashisa ubonje ugesi awusawuthenga ngako wonke nesikhathi sokuthi ma uvele emsebenzini ufike uhlale phansi upheke. Ekuseni njengoba umbane uvayigcini silala sifuthumeza amanzi siwafake lapho phakathi. Ekuseni avuke eshisa kokuthi abantwana bayageza bapheke netiye bahambe emsebenzini. Yizo izinto abazenzayo benze ney'tulo ama-coffee chairs. Bazenze ngaleyo mhlama le abayenzayo abayigredayo benze iy'tulo nematafuli benze basebethengisa bekwazi ukuthi basikasitene ogogo.
Singathi kuthengwa ngomalini konoko okhuluma ngakho mama?
I-wonder bag isukela ku-500 until enkulu engena ibhodi elikhulu i-1500. Njengoba singikhuluma nje sila emcimbini izolo ngithethe isampu ngasipheka half done ngasifaka phakathi manje sesivuthiwe sisatshisa namanje engisifaka izolo ngo-2 o'clock phakathi ngu-2 o'clock ebusuku ku-wonder bag singakavuthwa kahle but manje sivuthiwe siyashisa imnandi.
Nxa abantu befisa ukuthi besekele uhlelo lwakho bencedise ogogo laba kumele benzeni?
Besifuna ukuvula iwebsite bathi bayasithola kufacebook bayasithola sikhona kufacebook kubhale Meals on Wheels ikhaya lethemba izandla zothando Meals on Wheels kufone number yona le u-602-576-9492 nakule eyinye abangithathele yona sengenzile i-SIM swap u-060-954-4393.
Iphinde njalo mama
062-576-9492
no 060-954-4393. Ye, posa amazwi akho okugcina khonapho mama.
Singabantwana baseZimbabwe sibakomthwakazi sila eSouth Africa ngithola ukuhlupheka okukhulu kwabantwana basekhaya. Bese ngizwa ubuhlungu ukuthi bayahlupheka. Abanye bahlala lapha ekhaya kwami abanandawo zokuhlala. Namanje kunabantwana esibathethe berejiwe sabafundisa. Omunye namusa esikolweni namanje omunye wenza i-mathematic engineering the last year yakhe e-university. Ngimthethe ehlukumezekile lo mntwana kodwa e-intelligent ehlala esitradeni ethungwini njengabomalume. Into esikhala ngayo kakhulu sicela ukwakhelwa ikhishi elisitha i-standard se-health department newolo ukuthi ogogo njengoba kubanda kunetha babe indawo abahlala kuyo elungile ekahle e-presentable ngoba indawo abasebenzela kuyo ayingabi ku-standard se-health isala e-South Africa.
Lowo ke ngonkosazana Sikhanyiso Nxumalo, isizalwane seZimbabwe esidabuka eNkayi esihlala kwele South Africa, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. UManxumalo yena odabuka eZimbabwe unika abantu abaningi abahluphekayo ukudla njalo usebenza la bogogo ekwelukeni izitsha zokukhudumeza ukudla. Nantu ke udaba ebesithe sizalwethulela lona olweBotswana. Lona lelo lizwe elithi liphakathi kwemizamo yokuqhatsha abasebenza ukupha izigulane imithi endaweni zokwelatshwa ama-pharmacists okuzagoqela ukudinga emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe ngoba besilela kakhulu elizweni labo. Intatheli izindaba ye Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Iyatshala leliza ngemva kokuba abongi sebesala umsebenzi onikeza isigulane imithi besithi lokhu ngaphandle okumele bakwenze. Ngokunjalo iBotswana ethi sizaqhatsha abokuza ukuthi kube yibo abazaphathisa ukupha isigulane imithi esibhedlela lemaklinika. Kodwa umsekeli kamphathi Ntambo wezempilakahle kweBotswana uMnumzana Sithumo Litlatisitswe uthi abakumsebenziwe ama-pharmacist bayasilela ukumandisa ngitsho lasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa.
We only have few pharmacists and pharmacy technicians in the market. In the coming weeks, would have exhausted.
Valutshwane kakhulu pharmacist njalo ungasikhatshana siyabe sesiqedile abawomkambo wethu kwele Botswana kodwa siloko sikhatshana kakhulu lenani esilifunayo.
Uliladisitswe uqhubeke esithi kungabathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi baze bafike kunani abalidingayo bangaze bezame uqhatsha phandle kwelizwe.
We need close to 1,000 pharmacists and pharmacy technicians to have all our facilities and to have all our training.
Sidinga ama pharmacists angaba inkulungwane ngesimo esikhona sokusilela kwabantu laba okugoqela lemazweni esiseduze lawo. Kungasithatha iminyaka emihlanu ukuze senelise inombolo esizidingayo.
Umsekeli kamgcinihlalo wenhlanganiso yabonge eBotswana Nurses Union, umnumzana uReditse Gilliba Khosi, uthi uqondile ukuthi uhulumende ayidinga phandle kwelizwe njengoba kulokusilela kwama-pharmacist elizweni lakhe.
Agurumente atiritshwitso ya gore o recruita the pharmacist.
Siyalamukela inyathela likahulumende, asila nkinga lokuthi ayedinga ama-pharmacist kwamanye amazwe njengoba esilela lokhu kuzayethula umthwalo ubongikazi akade beyenza umsebenzi.
OweZimbabwe ohlala eHabron umzana Stanley Ncube uthi ukuqhatshwa kwama-pharmacist asuka kwamanye amazwe kuzavulela abekhaya iminyango ngesikhathi imisebenzi ingatholakali.
Ye, umbiko wokuthi ama-pharmacist ashoda kuleli lizwe leBotswana uletha indaba ezimnandi kithi ngoba kuzanika abantu bakithi ithuba labo lokuthi labo badingele imisebenzi bangene. Basimzwile uminista laphana ekhuluma ukuthi bazadinga ama-pharmacist emazweni aseduzane. Kodwa ukuthi kunjalo nje sikhangela abantu bakithi laba bahlala khona apha. Akade bethola uncedo kuzibhedlela lezi ezikahulumende. Okusho ukuthi kwakade sikuzabasinda ukuthi babe siyadinga imithi kuma-private pharmacies. Ngokuthi kwakade akula ama-pharmacist adispense imithi.
Imzamo yeStudio 7 yokhumba lenhlanganiso yemela ama-pharmacist kweZimbabwe ayiphumelelanga. Iningi lezisebenzi zempila kahle kweZimbabwe selashiya ladinga amadlelo aluhlaza ikakhulu emazweni afana le-United Kingdom bebalekela isimo esibi sezomnotho esikhona ekhaya. Inombolo ezakhitshwa umnyaka ka-2020 ziveza ukuthi eleZimbabwe lama-pharmacist angaphezu kwenkulungwane eyodwa kodwa bengakaqali ukusebenza kweBotswana abawumsebenzi wokukhupha izigulane imithi kumele babhalise lenhlanganiso yeBotswana Health Professionals Council ukuze kuhluzwe abangabe bezama ungena ngudlu. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisabron ngone Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Nalesi isikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lokudinga amakansila, amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe. Singakehlukane kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe leZANU-PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe awebandla eliphikisayo ele-CCC. Ilona ibandla eliphikisayo selethule iziloyiso ezingamashumi amabili elithi zizafezwa nguhulumende walo phakathi kwensuku ezilikhulu zokuqala nxa lithe lavotelwa kukhetho oluzayo langena embusweni. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile mhlanga ngesithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanda muri yezi.